Soku izika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela kustudio 7 ngesonto mhlaka 26 kuNhlangula 2022 ngoCape Dube. Endabeni zethu namhlanje.
Ngathi eInvest of Zimbabwe ngisebenzela kakhulu ngo-1996 ngingu-acting president we-University of Zimbabwe Students Union, lapho engasungula khona uhlelo lokwakhiwa kwesekelo sombuso esitsha se-UZ Students Union.
Kuvaleliswa umoyi usikamfundo Alex Magayisa eHarare.
Ukhetho olika-2023 kule ngozi yokuthi kungaba lobudlwangudlwangu lokuhlukumezana lokuthana lokubulawa kwabantu lokuthatha kwabantu.
Abalandela ezombusazwe bathi ibandla lezanu-PF liphehla udlakela eZimbabwe.
Udlakela kayisilo olungakha ilizwe. Ofuna ukwenza udlange futhi ukuthi kaso umuntu weZimbabwe uyabe ngala bono kumbe ngakasifiso sokuthi iZimbabwe ibe nengqubela phambili.
Kodwa abakubandla lezanu-PF bayakuphika lokhu.
Ngiyabonga sibili kakhulu ukuthi laba abantwana baseleya bazosala bengasahambi ezinyathelweni zikayise. Ekejeziswe layo ezokuthi ukungahloniphi abantu kuyini.
Kule ndoda ehlala eMangwe ebidlwengula abantwana labazukulu bayo esivalelwe entilongweni, salathulela ezamasiko ezabatsha lezokholo lwesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Abantu abaningi namhla bavalelise umoyi usicamfundo Alex Magayisa wefundisa kwele Bhilitane njalo obesaziwa ngokuloba okujulileyo ngokwenzakala kwele Zimbabwe. UMavis Gama usethulela lolo daba.
Bekulezi hlobo abangane labanye eHarare Showgrounds obekusenziwa isikhumbuzo sikaMagayisa. Abanye abavalelise uMagayisa ngumnumzana Nelson Chamisa, umkhokheli webandla le-CCC, owaye ngumsekeli womkhokheli welizwe umnumzana Arthur Mtambara, usikhucamfundo iBhomandaza, usikhucamfundo Lovemore Maduku, umnumzana Simba Makoni, umkhokheli webandla leMabambo kuSile Don labanye. Omele umdeni kamuyi umnumzana Robert Magayisa uthe balahlekelwe kakhulu.
Tsarasikwa legamba, tsarasikwa nemare, asitino ngonamata kumsiki kuti vamugamuchire vamuise panzvimbo yakakodzera.
Kwaba nzima kakhulu kiti lapho sisizwa umpiko wemfa yakhe, silahlekelwe liqhawe kodwa siqhubeka sikhuleka kumdali ukuthi amlondoloze lapha khona.
UChamisa laye uthe ilizwe leZimbabwe lilahlekelwe yindoda emadodeni.
Magayisa angazina chigaro but aida ugaro wakanaka munyika yeZimbabwe.
UMagayisa wengela sikhundla kodwa efuna inhlala kahle yabantu elizweni leZimbabwe.
UChamisa ophinde wathi
munhu akanga atora nyaya yakati ngatidaro because nyaya yamanational events we have surrendered national processes and events to a political party.
Lubaba uChemba lemangalisayo yokuzehlisa yokuzinikela ukusebenzela abanye akazange abuyele emuva kuloko.
These national events are over.
Umnumzana Daniel Molokele olilunga ledale lePhalamende njalo wafunda e-University of Zimbabwe lapho kwafunda khona umuyi uchasisa ngokunye okwenziwa nguMagayisa.
Ngathi e-University of Zimbabwe ngisebenzela kakhulu ngo-1996 ngingu-acting president we-University of Zimbabwe Students Union, lapho engasungula khona uhlelo lokwakhiwa kwesekelo sombuso esitsha se-UZ Students Union esingathi constitutional reform. Ngasetha up i-constitutional sort of commission ehahlangana during one of the vacations or holidays, and u-Alex Magayisa was one of the people who was actively involved ukuthi kwakhiwe isisekelo sombuso esitsha i-UZ.
Unkosikazi Roseline Gwese okubandla le-Labour Economists and African Democrats uthi uMagayisa wayengumuntu wabantu.
Njenge-lead party sikhala nje labo bonke bokwaMagayisa sibaduduza nje sithi hayi kasikhaleni sile temba. Ngakho ke sibona ukuthi khona uMagayisa wabamba umsebenzi omkhulu sibili ngesikhathi laphana sekwenza iconstitution yeZimbabwe. Waphatheka sibili phakathi kweconstitution yabenhle yabenila namhla lokho yesisebenzisayo. Ngakho ke athi na siyakhala nje lelizwe lonke ukuthi silahlekelwe, sithi silahlekelwe tina.
Umfundisi Milson Moyo okunhlanganiso yeZimbabwe Christian Alliance uyakusekela lokho.
Nxa ngimkhumbula ngikhumbuza kuhle umbhalo othola ku-Isaiah chapter 1 verse ngelika 17 othi fundani ukwenza okuhle, lifune ukwahlulela kuhle, liqondise abacindezeli, lahlulele izintandane, limele umfelwakazi. Nansi impilo ubaba u-Alex T. Magayisa ebengibona eyiphila ngesikhathi esaphila ngiyamkhumbula ngayo.
Umnumzana Joseph Chuma, ilunga le-Central Committee kubandla leZANU-PF uthi,
thina esintwini silesitsho esokuthi nxa umuntu eselele kasenacala umele etheswe lona kumbe akusela kukhuluma okubi ngaye. Ubaba Magayisa uyiphilile impilo yakhe. Ngakho ke nxa mina ngukhangele ngithi hayi kalale ngokuthula uMagayisa, ibanga lakho selidlalile, wenza kubi komunye kumbe kuhle komunye, kodwa yena usekuqedile okwakhe kulowo mhlaba. Ngalale ngokuthula, indlela yethu sonke.
uMagayisa wabulawa isifo senhliziyo, wake wasebenza ehofisini owayengumkhokheli webandla le-MDC uMuyi uMorgan Tsvangirai. Ngaphandle kokuba ligqwetha njalo lokufundisa amagqwetha eKent University kweleBhilitani, uMagayisa ubikwa wayethanda konke okuthandwa nguZulu ogoqela umculo kaSimon Chimbethu. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguMavis Gama.
Abalandela ezombusazwe bathi ibandla leZANU PF lichothozela udlakela ngesikhathi eZimbabwe lilungiselela ukhetho oluzakwenziwa ngomnyaka ozayo. Bathi ukubulawa kwamalunga ebandla leCitizens Coalition for Change kuveza ukuba ibandla elibusayo lesaba ukunqotshwa kukhetho oluzayo ngele-CCC. UMnumzana Ambrose Sibindi okunhlanganiswe yezakhamizi iyabulawa Progressive Residents Association ngomunye wabethuswa ngokwenzakala elizweni.
Ukhetho oluka 2023 kule ngozi yokuthi kungaba lobudlwangudlwangu lokuhlukuluzwa lokuhlukumezana lokuthana lokubulawa kwabantu lokuchasha kwabantu. Kungani siswe njalo? Ama-by election la esidlule kuyo khathesi athengisele ukuthi i-opposition party i-CCC iloke ilo support elithole ebantwini, and singananzela khonakhwana iZANU-PF yakufakelisa ukube njalo isafuna ukuthi ibuyithwele yosupport ngokuthi ifosele ukuthi abantu baye ngale. Khathesi siyananzela esithungu sokwenzakeleyo, siyabona okwenzakeleyo. Umama lo uMoblessing wabungunyamala lengaqedakali wadode esefuqele kweyindawo emanzini le. Khonako yinto esisegcikeni esidingisa ukuthi u-2023 kuzabancane indawo iZANU-PF izaqhubeka kudlwangudlwangu ngoba isibona le economy le indlela esengala abantu abakhomplaina ngayo. Khonako kwenziwa ngamanesi ukuthi athi sebekhala le misebenzi ikutshengisela kwabantu ukuthi bakhona ngelizwe leZimbabwe ngohulumende weZimbabwe weZANU-PF. Kuzenza ngokuthi uhulumende ahle abuye ngolaka ebantwini ezange ubavoteli bavotele iZANU-PF. So ke eqinisweni ngibona ungathi kungaba lokuhlukumezeka lokubulawa kwabantu lokuchathwa kwabantu ngo-2023.
Manje kulungiswa njani ukuthi kungabilo ukuchitheka kwegazi baba Sibindi?
Ye, uhlupho esiba lalo eZimbabwe ukuthi ungazama ukuthi ake sinqusene abanye ngasaba lokhetho bazosincedisa. iZANU-PF izakuphendula ukuthi hayi ilizwe leli ngelethu, lilungiswa ngamaZimbabweans, akula muntu ongenayo. Kodwa besembona ngathi engxenye yeZimbabwe ngenxa yokuthi thina phela sivumene sesehlulekile thina njengelizwe ukuthi sikhulumisane sizwanane siphakane kuhle. So besokuqaphelela ingxenye kuye kube ndele neutral border enganiwe sokuthi ama-elections ibe khona ibe lilihlo izama ubabinde ukuthi ukuthi nxa kuthiwa kule media coverage i-public media le ikhava okufana nayo nxa ukuthi kula marali ngale kwabula marali ukuthi watshele emapholiseni amapholisa avumele amarali eZANU-PF i-opposition engavunyelwa kwakhona okuluhlupho. So ke ngibona ngathi engxenye nxa lokungaba sibelenye i-neutral border engazama ukunesa ukuthi hayi ikibambe ma-election aphume kuhle siyakwazi constitution ikhuphake khona kodwa into yeZimbabwe athi sikhuluma ngathi thina sibone ngathi hayi le zekhe naleyi benza intando kuyo futhi okukhathazayo ngobizeki yakho nabayibusa bafaka abantu bayo so sefuni ngakuba le transport engazama ukuthi ingenelele lana ama elections ethu ngasingedisa la ngathi because inekhuluma kunye ukuthiyelelo but sesama ukuhlenga uhlobo esiphakathi kwalo njengelizwe
izana ingakuvuma khonokho
izana ayisoze ikuvume kodwa ke nxa njengabantu singakufaka ipressure engxenye kube nendlela yokuloba la ma-sadi countries mangikhuluma ngama-sadi singakhuluma ngamazwe akhatshana ukuthi azame ukungenela engxenye kungancediseka izana ayisoze ikuvume suli kodwa ke imizamo yabo isizayo ukuthi ke sisungisise ngoba lokho okwenzakalayo abantu bayadubeka nani abadubeka so abantu be-opposition labantu bezantiye bayadubeka ezimbabwe kathesi xa labalala bengahlanga bathelezi bantu abaqothwa ezibhedlela kula mithi labo nxabegula bathwala nzima so wonke umuntu uyadubeka ezimbabwe so ngiboni ngaleyo ngqondo ake sifana amakhanda ndawonye lanxa ungabe ungoyi-opposition lanxa ungabe ungoyizantiyefu sizama ukucela khona kwane e-neutral weyo ukuthi kube lo muntu ongasihambela ama-election umpumela uphume kuhle kungabi lokuqhoziya lokudlongodlongo lokubulawa kwabantu
Umnumzana Ambrose Bindi ukunhlanganiso ye-Progressive Ebulawayo Residents Association besixoxa laye ekubulawayo ilunga lebandla lezanu PF umnumzana Eliphas Mashaba uthi abatshotshozeli udlakela
sina njengezanu PF upresident ubabumnanga uhlezi ekhuluma njalo ekhuthaza amalunga ezanu PF ekhuthaza amalunga ama-opposition ekhuthaza amazimbabweni ukuthi udlakela kayisilo olungakha ilizwe just yesterday ubekhuluma ngapho so kamboni ukuthi laba abafuna ukwenza udlakela ye sikubonile ngo-2019 ama-opposition bahaya abantu abahamba bethisa izinto la kungenzakala kodwa elibhotoza yenza udlakela ngithemba ukuthi ilizwe lamapholisa ezimbabwe lapha the capacity ukuthi bathi babambe lokhu ukuthi kungenzakali siyacela nje amazimbabweni ukuthi khona asambeni siyekukhetho siya kukhetho umnyaka lo siphriphele ukhetho ama-rallies kayenzakale openly abantu abakhankaswe ngendlela ekhankaswa ngayo ofuna ukwenza udlange futhi ukuthi kaso muntu wezimbabwe uyabe ngala mbono kumbe ngakasifiso sokuthi izimbabwe ibe lengqubela phambili
ye siyabona ke ukuthi abaphikisayo bathi ibandla lezanu p f lingalitshayela uvalo libona i-CCC ingani yaphumelela ebantwini abaningi kambe kungabe ikhokhonoko kwesiqiniso kusenza ukuthi kube lodlakela ezimbabwe
hawu since 1980 ivele sihlezi siba nama-elections every 5 years constitutional asikaze siyekele and since 1980 uhlezi silawo ama-opposition osisi sibona bazalwe i-democracy elethwe ezanu p f since 1980 we have never lost elections bakhona abanye sebeze bapha baze bathiya labo bezitela ukuthi bazabusa kodwa ngiyakhumbula upresident umgaba wakwathi kana waguta nyembe uthi usemerwa nemdima yakobhanjele uthi urota uthi tonganyika ino hambe uyethethela ekhaya
loko kunjalo khona manje futhi bubele beyayithethela
lakathesi lokho kunjalo izanu p f is gaining ground every day ngoba abantu bezimbabwe bafuna ama-results itshintsho in terms of impilo zabo Inflation is going up. There's a reason why the inflation is going up. US dollar economism is not our money. Abantu balapha US dollar currency is in dollar. But again, president ukhuluma le business ukuthi kanti lenzana abantu lokho elibusy liqhweza ama the rate akathi abantu ama businesses what they're doing bobo nawo aba rate abe black market. Bakhangela ukuthi iRBZ inozweni iphuma injani i-auction rate yabo then they double the money on the market. So khonokho bese kusenza ukuthi izinto zizikhwede abantu labo abezitolo labo sebe-rate izimali zabo nge-US dollar then bese be-rate kufika khona. So konke khokhu ngethemba ukuthi uhulumende kukhangele njalo ukhangele ukuthi bekulungisise ngesikhathanana njesilutshwane.
Umnumzana Eliphas Mashaba lilunga lebandla lezanu p f besixoxa laye ekobulawayo. Le yi-Studio 7 esakaza eZimbabwe. This was Puma Ngapa, a Voice of America in Washington. Singahambeni kusigaba esilandelayo sesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Bayatshengisela abanye abantu eMelika abakhonona ngedale lepalamende elisuse isiqa esikusekelo sombuso welizwe ebesivumela abantu ukuba bekhiphe izisu. Lokhu betshengisela abantu elizweni leli kulandela ukwethulwa kwesinqumo lesi ngolwesihlanu. Inhlanganiso esebenzelana lozulu ekukhipheni izisu ezingafunakaliyo ithi isimile kancane ukwenza lokhu eTexas. Kulezabelo ezifika 26 ezilakho ukuvimba ukukhitshwa kwezisu kulandela isinqumo sedale le Supreme Court esiqotozwe kakhulu nguhulumende kamongameli Joseph Biden. Kodwa bakhona njalo abanye abasekela owenziwe lidaleleli. Kuyini okuzakwenzakala kwamanye amazwe kulandela isinqumo lesi? Ukuze sizwe okuningi ngodaba lolu, sixoxele umnumzana Majobana Ncube, igqweda elilwela ilungelo loluntu.
Isinqumo somthethwandaba waseMelika ophezulu iSupreme Court siyasibona esikunanzelelayo ukuthi lesinqumo sizaba lomphumela ozaba khona umhlaba wonke ukuthi amazwe amaningi achiyeneyo abebekhangelele ukuthi iMelika yilona zwekazi eliphambili elikhangele ukuthi amalungelo abesifazana ahlonitshwe belingaba umzekeliso ongcono. Kodwa nesinqumo ke esikubonayo ukuthi hayi la iMelika nje iyasifanela nje lamanye amazwe afana labo Zimbabwe.
Nxa sesikhuluma ngokukhipha izisu kwele Zimbabwe kuhamba njani?
I-constitution yeZimbabwe kalikho ilungelo lokuthi umuntu wesifazane akhuphe isisu ngokuthanda kwakhe. Kulomthetho okhona kodwa okuthiwa yi-Termination of Pregnancy Act. Lowo mthetho uvumela ukuthi umuntu wesifazane akhuphe isisu nxa kulalokho okulandelayo kumbe for izizathu lezi ezilandelayo ukuthi i-pregnancy leyo ingaba ingozi emntwaneni kumbe ingaba ingozi kumama kumbe i-pregnancy leyo itholakale qhwala esikhalele ukuthi kwenziwe icala elinjengokudlwengulwa komuntu. Izo lezo kuphela izikhathi okuvunyelwe ukuthi umuntu wesifazane evunyelwe ukuthi akhiphe isisu ngokusemthethweni. Lakho kufuze ukuthi akhiphe isisu sisesincane nxa kwenzakale lokho. So ke esikubonayo ukuthi hayi eZimbabwe vele ilungelo lokukhupha isisu belungekho. So abesifazane abalalo lelo lungelo ngaphandle ngalezi zikhathi lezi ngaphandle kwezihlakalo lezwe engiziqambileyo ngaphezulwini.
Umnumzana Majobana Ncube ligqweda elilwela ilungelo loluntu besixoxa laye eKobulawayo.
Senganamasiko wayesenzi wemandla ubaba mkhulu.
Kwezamasiko esisesigabeni seMangwe namhlanje kulesikamuzi emakorokoro okuthiwa sivalelwe entilongweni okweminyaka engamajumi amabili kulandela ukudlwengulwa umntwana wakhe labazukulu. Sisebenzisa isibongo sakhe sakondlovu kudaba lolu ukwenzela ukuba sivikele abantwana bakhe. Umkakhe wabaleka waphephela kwele Botswana kulandela ukukhahlanyezwa kwakhe ngundlovu. Umantshi wethule isigwebo lesi ngeviki ephelileyo. I-Studio 7 eyaveza udaba lolu namhla ikhuluma lezakhamizi kulandela ukugwetshwa kukandlovu. Umkakhe unkosikazi Tabita Mtobi Moyo osehlala kule Botswana uthakazelela ukuvalelwa entilongweni kukandlovu.
Ngiyabonga kakhulu kube Studio 7 laba ma-social worker namaphoyisa ukuthi baze bambamba sibili baba bantwana. Ngiyabonga sibili kakhulu ukuthi laba bantwana baseliya bazosala bengasahambi ezinyathelweni zikayise ekejeziswe laye ezokuthi ukungahloniphi abantu kuyini. Kuyabongeka sibili kakhulu komthetho.
Ukansila wesigaba semakorokoro unkosikazi Lois Puthi uyakusekela ukuvalelwa kukandlovu entilongweni.
Cela ukuthi besiphatheke kule bantwaneni labo nje babe behlukumezeka kangaka ukuthi bayenza i-counseling yabo abantwana babe ngabantwana buyele esimeni sobuntwana. Singabonga kakhulu khona lapho ukuthi basiphathise khona lapho. Thina njengathi 79 siyabonga mpela kakhulu. Siyabonga kodwa mina ebengikufisa ngibone ngathi lokho engikuzwayo iminyaka abamnikeze yona ibe mfitshane kakhulu, ibe mfitshane kakhulu. Ngabahle bachaya sibili lokho anokunzima kokuthi nxa yethu uyathalaza emuva kwene kumnyama phambili kumnyama emuva kube kuyikuthi impela lanxa ezaphuma kumbuza phuma kumbuza fela phakathi kube yinto angasozava ikhohlwa empilweni yakhe.
Ukhulu wabantwana abadlwengulwayo umnumzana Cornelius Ndlovu ubonga bonke abantu ababhathise ekubotshweni kukandlovu.
Ngicela avuke amacala lana awethwese lo muntu isigebe ngalesi siphinde sithole esinye isijeziso phezu kwalezi sijeziso esitholileyo ngoba la makhesi adrotshwayo edrotshelwane sifuna ukuwalandelela wonke siwaphande wonke kuze isitudio sisebenzi sincedise kuko konke okwenzakalayo sithanda ukuthi sibonge lapho bantu. Siyabonga umphakathi wonke osincedisileyo kuwo konke, siyabonga kakhulu mahlabezo.
Umakhelwane unkosikazi Sofa Malaba uthakazelela okwenziwe ngabantu ingatsha zikahulumende kanye le-Studio 7.
Hayi shuwa, siyabonga indaba esizizwayo, sizwa kuthiwa khona umuntu okade ehlupha, ehlukumeza, esenza yonke ubolobububo obungakho kade benza phambi ebantwaneni, ngapha engubaba, ngapha engumzali, kodwa ephilise abantwana njengenyamazane, eziphilise njengenyamazane. Siyabonga mpela, lo umthetho usidlale indima yawo, futhi la umthetho udlale indima encane mpela. Bekumele ukuthi mpela lo uba bethole mpela isigwebo esinzima esizoyenza ukuthi omunye lomunye kusasa uma efuna ukwenza ububo obunjengabona lobo, ebona ukuthi ecabange kabile, ekwazi ukuthi umthetho kawudlali. Singabomakhelwane, singabomama, sithi siyajabula mpela ukuthi namhlanje sekusimo wethu sikhululekile, sesijabulile ukuthi ekugcineni umthetho suze wasebenza, sesibonile ukuthi umthetho ukhona, uyasebenza, uyaphila, sesizohamba sikhululekile. Loba ilanga liyakutshonela ukwenye indawo, loba uhamba uhamba ukhululekile, kasisoze sibe sisasaba, ngoba bese sihamba sesisethuka uhamba uthalaza ukuthi ngizathi nithi ngiyahamba ngithutshelwe ngumuntu, umuntu engeze into engalunganga.
Isakhamuzi seMakorokoro umnumzana Alpheus Ndlovu uyabonga kakhulu.
Studio 7 siyabonga kakhulu ukusiphathisa kwenu ngalesi sigebenge bese sihluphile. Kambe umuntu okwanisa ukuthi abambe umntana wokuqala amzalise umntwana, aphinde owesibili amzalise umntwana, athi umntanake lo amzale lomntanake wokuqala aphinde amnyukubeze, yona le into ebizwa kuthiwa kuyini khonoko. Siyabonga amapholisa asebenzile kakhulu, siyabonga mpela amapholisa mali ngaqhubeka libamba izigebenga ngale ndlela, siyabonga. Kodwa amacala, hayi amacala asasekhona, sicela balandelele lama-social welfare, balandelele lamacala futhi lamacala lomuntu awunzele amacala mathathu 20 ezincane kakhulu. Siyacela ukuthi abewelfare balandelele, siyacela ukuthi uma bengancedisa futhi laphana umama lwana Thabitha Mthobi usenkingeni, nguye osekhangelela abantwana, bona laba abantwana abazala indoda yakhe khonapha ekhaya.
Asenelisanga ukukhuluma ngodaba lolu legqwetha likaNdlovu. Hayi-ke simalapha namhlanje kuhlelo lwamasiko, silethemba lokuthi siyahlangana singabaphilileyo njalo ngeviki ezayo. Okwamanje sike sizwe ezokholo lwesiKristu silontukami likomo.
Ngiyalamukela kuhlelo fuselela umoya igama ngwentungami linkomo. Lamhlanje ngilomfundisi Thandeko Sintimkandla. Usiphatheleni mfundisi?
Bathandekayo benkosini, sihlangane njalo kuyo inkundla yethu le yokuvuselela umoya. Sibonge umsakazi lomsakazi ukubana basinika leli thuba lokubana sisakaze leli lizwi lokuphila. Sisehlukana besibale encwadini ezaga chapter 4:23-24. Siphinde nje njengoba kungamavesi amafitshane amabili. Verse 23, phezu kwakho konke okugcinayo gcina inhliziyo yakho ngokuba kuyilapho kuvela khona ukuphila. Verse 24, susa kuwe ukuphambana komlomo nezindebe eziyisigwegwe uzidedisele kude nawe. Sithe sikhangela sakhangela emulini egumeni lapha kubana ukhulumela eceleni kusukela enhlizweni engagcinwanga kahle. Nxa sesiphuma sesingena emphakathini kuningi abantu abakugcinileyo. Siyazi ukubana abanye bagcine izinkomo, abanye bagcine imali, abanye bagcine izikhundla, abanye bagcine ukuziphakamisa, abanye bagcine imfundo, abanye bagcine abantwana ababagcinile ababenzela kahle, abanye bakuphezu kwakho konke abalakho bazigcinile bona bodwa. Ilizwi lithi phezu kwakho konke gcina inhliziyo yakho ngoba kulapho kuvela khona ukuphila. Nxa usemphakathini yazi ubana konke lokho okugcinileyo ngoba iBhayibheli ithi phezu kwakho konke okugcinileyo kusobala ukubana kuningi okugcinwa ngabantu kodwa ungaze ukugcine konke khona lokho ungagcinanga inhliziyo yakho awusoze uthole ukuphila olokuphumla yikho siyasibone abanye abagcina abakugcinileyo ngisho lokulala sizwe kuthiwa ubuthongo kabubuyi kodwa bagcine izinto eziningi bagcine izikhundla abanye bayagcinwa bayalondolozwa lapho abakhona abanye ke balezikhundla eziphezulu kodwa bakwazi ukugcina inhliziyo zabo le mlonyeni yabo uyezwa ukubana lokhu abakukhulumayo inhliziyo zabo kazigcinakalanga kahle ngiyake ngimangale kwesinye isikhathi nxa ngilalele lami njengoba sonke silalela lapho kukhulunywa khona okunye abantu kabasazili kabasaniki isithunzi izinto ezifanele ukuba nangabe zinikwa isithunzi ngiyake ngizwe lasezimfeni abanye baze bakhulube le nhlamba abanye baze balibale ukubana nxa bekhuluma emfeni kumele kube induduzo kulabo abashiye isihlobo sabo ingabe inkonzo yesikhumbuzo kumele ukuthi labo abachiwa ngulowo oyabe khunjulwa bazizwe bekhululeka hathi ukuthi kube sekukhulunywa ezinye izinto ezingayisizo ezibonisa inhliziyo engagcinakalanga inhliziyo yena ukuphila abanye sizwe lasekukhulumeni nxa kukhulunywa kubo zindaba umuntu abizwe nozindaba athi buyani lizokuzwa uthi nithini abe sekhuluma lezinye izinto ngobana indebe zakhe ziphambene umlomo wakhe kawukhuluma okuyikho yikho Isaya ngenye imini uthi kumele indebe zethu zishiswe kwabonakala ingilosi ishisa indebe zika-Isaya ngelahle elivuthayo ukuthi abe lakho ukukhuluma kuhle ebantwini njengoba kuleli elakithi sisiya lapho esiya khona phambili sikubunenge esiza kuzwa abantu sebekhuluma lento ezingayisizo betshengisela inhliziyo zabo ubana kabazigcinanga bajabula ngezinto ezingayisizo ukuphila kukho kibo nkulunkulu asisize indebe zethu zikhuluma into ezizo inhliziyo zethu sengathi zingahlanjululwa ngegazi likajesu asikhulekeni babathi kwengcwele hlambulula inhliziyo zethu sithole ukuphila okunaphakade amen
lo bekuluhlelo vuselela umoya silomfundisi Thandeko Sintimkanhla thiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo lilami untungameli Nkomo
siyabonga kakhulu untungameli Nkomo ungadinwa lakusasa Wezemidlalo nasi impumela yemidlalo edlalwe lamhlanje ePremier Soccer League. Caps United 0, ZPC Kariba 1, Highlanders 3, Black Rhinos 2. Kukhanya iqhubekela phambili ke imidlalo yenguqu kweZimbabwe. Yes, singake hlukana isihlobo. Sisikhangele ebesigokhela namhlanje. Abantu abaningi namhla bavalise umuyi uSikhwa Mfundo Alex Magayisa. Abalandela izombusazo bathi ibandla leZanu PF liphehla udlakela elizweni. Kodwa kwakubandla leZanu PF bakuphika lokhu. Kulendoda ehlala eMangwe ebidlungula abantwana labazukulu bayo esivalelwe entilongweni. Kukhanya ngazani kuzamsindela konke lokhu. Lingakhohlwa ukusithumela incwadi ye-email kukheli yethu yestudio7@voanews.com noma i-text message kunombolo ethi +1 202 465 0318. Ngizaphinda njalo ke inombolo leyi iWhatsApp +1 202 465 0318. Le-email yethu ihamba kanje studio7@voanews.com. Sikhona njalo kuFacebook kuVOA Indebele, VOA Studio 7 esikhiweni kumbe isilungu le-VOA Shona. So lingakhohlwa ukuthi libe lokhu esixhuma ebulanjini kuma-website laku-social media. Oluvalisayo ngenjabulo ngu-Kips Dube lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.